yolo ukhuluma into esihlala sizikhuluma lapha indaba eyokuthi uhulumende umele azabe amaqhezo othi iwejusile lehle. Uhulumende kumele adinge indlela ezokuthi ube le esingathi i-political consistency ne-policy clarity ukuthi ama-policies ethu ake kubiye kuma-investors. Umbiko lo ukhuluma njalo ngokuthi yona iZimbabwe sowumele idinge ezinye indlela ezokuthi bahuge abamabhizinis atho ukuthi beprinte i-currency lamanye ama-economic policies abawenzayo khathesi.
Kudaba lokuthi uhulumende kamelanga adlalise imali angelayo lapha, ubona esenelisa na sikhangelela ukuthi ngomnyaka ozayo kulokhetho, ngakho uhulumende wandise ukusebenzisa imali enengakhulu secampaigner sesenza inhlelo zokuhuga abantu ngemali yona evele ingekho?
Singakafiki ekhethweni uzabona ukuthi khathesi indaba yama-ghost workers ayikasithini silokhu silayo. Uhulumende uyasebenzisa izimali ezingekho kule ndaba futhi eyama-bonus. Uhulumende khathesi kakabhadale i-bonus leka-2016 uzazama njalo ukuthi abhadale i-bonus. So ubona njengani uhulumende into leyo ukuthi engasebenzisi imali angenayo? Kunzima sibili ukuthi uhulumende wezanu-PF akwanise ukuthi alalele lokho.
Udaba lwe-corruption ke ukungethembeki, ubona uhulumende ezinikele okunganani ukulwisana layo?
Ubona njengani uhulumende uyakhuluma nje ngawungalaleli umongameli ekhuluma, uyakuthonga ukuthi sesihamba sesiya ku-right direction. Kodwa sibona njengani uvame ukuvikela abantu abaningi abasebenza kuma-parastatals lawana abalama-cases alamacala awe-corruption. So ngeke kwenzakala ukuthi abantu bethu kule corruption yona ingekho. I-corruption ikhona sibili, umongameli uyakwazi, uhulumende uyakwazi, kodwa asiboni ukuthi bazamani ukuthi i-corruption leyo iphele. So kumele baxotshe labo aba-corrupt, so kumele babophe labo aba-corrupt, kungasenani ukuthi ngabobani, ukuze abantu babe nethemba elokuthi sesilwisa i-corruption. Khathesi uhulumende kala kuthemba labantu elokuthi uzalwisa i-corruption, ngoba abantu baye besibona bebona into zenzakala beriporta kodwa kungena action ecina izenzakala kubantu aba-corrupt kakhulu.